umgcini sihlalo waleliqula umnumzana Kofi Annan utshele intatheli zindaba eHarare lamhla ukuthi kumele inkokheli ilandisele uZulu ngenza kumenzela khona hatshi ukujikijelana ngamazwi athukayo.
Because the main thing is not to incite.
Okumqoka yikuba kawuvusi laka lwabantu ukubathothozela ngoba awazi ukuba bazokwenza kanjani lapho usowenze njalo. Ilizwe loZulu weZimbabwe kawakudingi ukuba babe belokhu bethothozelwa bevuswa ulaka lwabo. Kumele belandele izivumelwano ezimunyethwe kugwalo lwe-Code of Conduct olukhuluma ngendlela abezombusazwe kumele baziphathe ngayo. Athi utshotshozela abantu.
Omunye okuquleleli unkosikazi Mary Robinson uthi ukhathazekile ngendlela inkokheli yeZimbabwe Electoral Commission ehlambazwa ngayo nguZulu ebulenjini bokuzilibazisa obunjenge Facebook lokunye okuchiyeneyo.
So this is not acceptable. Yes, you can criticize.
Asikwamukeli lokho thina. Yebo, lingachothoza indlela abezek basebenza ngayo ukuba baqina ngomthetho kakhulu. Kuyavunyelwa lokho. Kodwa ukubahlambaza ngayiphi indlela yezokukhulumisana akuvunyelwa.
Iqula leli lithe lanelise ukubonana lenkokheli yamabandla ezombusazwe encintisa kukhetho lukamongameli, inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kanye le-commission ebona ngezokuqhutshwa kukhetho elizweni izek. Kodwa lithi kalenelisanga ukubonana lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe owake wabavimba ukuthi bengazehlolisisa ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe, baqonqosele uZulu ukuthi aziphathe njalo ayevota ngobunengi lokuthula. Umnumzana Annan waye ngunobhala jikelele wenhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations, kuthi ke uRobinson wayeyihloko kahulumende kwele island. Omunye wabo owenelise ukuya kwele Zimbabwe ngumnumzana Laka Brahim owaye ngumphathintambo obona ngezokudlelana lamanye amazwe kwele Algeria. Kusenjalo abenhlanganiso yamazwe akumanyano wezwekazi le-Africa owe-Southern African Development Community lamhla baphawule ngokusemthethweni iqula labazabona ngezokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe i-SADC Electoral Observation Mission to the 2018 Harmonized Elections Zimbabwe. Labo bakhuthaza inkokheli yamabandla kanye labalandeli babo ukuba bebovuma ukwehlukana ngemibono kungekho kuhlukumezana. Bakhuthaza njalo abezeki ukuba baqhube umsebenzi wabo ngendlela engasolisiyo, inkokheli yamabandla layo ibe ngumzekeliso ngokuqhuba ukhetho oluhloniphekayo. Umkhokheli waleliqula umnumzana Tete Antonio ongunobhala omkhulu ugatsha lwezokusebenzisana labakwamanye amazwe elizweni le-Angola uthe kuqakathekile ukuthi kuqhutshwe ukhetho ngokulandela imithetho yelizwe leZimbabwe.
The democratic elections, if professionally managed, and when
nxa ukhetho lungaqhutshwa ngendlela kulondolozwa amalungelo oluntu, lulakho ukusiza ekuthini kube lokuthula nokuhlaliseka elizweni. Kodwa nxa lungasaqhutshwanga ngendlela lulakho ukubangela ingxabano enkulu.
Kodwa inkokheli yamabandla ezombusazwe ebikulo mkhosi ebalisa umnumzana Alpheus Mapranga unobhala webandla le-United African National Council isole kakhulu okwethulwe ngabamele i-SADC kulo mhlangano.
Abantu laba yinhlala yenza yabo le bayaphongubuya bahlale lapha eZimbabwe. Ngiyabona laba abakufuna lapha eZimbabwe bakuthakazela ukuthi iZimbabwe kule zinto eziningi ezokubona lapha eZimbabwe, kule Vic Falls kulani lani. Ngiyabona izinto yikho lakho abakulandayo sibili, ngoba ukuyindaba yama-elections izinto ezimele bazikhangele sibili, angiboni bezikhangela mina bona.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Thabani Jigere umkhokheli webandla le-Economic National Democratic Party.
Abala ncedo abala sizo ebalalo kuma elections, they just therefore ukuthi bazobona ukuthi kuhanjwa njani kuvotwa njani.
Kodwa abeSADC laba bathi bona basebenza ngokulandela imithetho yelizwe lapho abahlolisisa khona ukhetho. Iqula lakuqala elizothatha isikhathi eside leza kuleli mhla ka 7 Ntulikazi, kuthi ke elizohlala insuku ezimfitshane lona lize kuleli mhla ka 18 kuyona le inyanga. amalunga akuqula leli avele kwele Democratic Republic of Congo, Lesotho, Namibia, Malawi, Mauritius, Mozambique, South Africa, Tanzania le Zambia. Leli qula lithembise ukuzakwethula umbiko walo wangemva kokhetho mhla ka 1 Ncwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.